ngisanga bese ufanele bakwenze ngoba akulandawo ngoba uhlaliswe lingelamthetho. So ke okwakhathesi umthetho esilawo yona lo othi kufanele ukuthi umongameli acungamele okwamathema amabili ukuthi okuba yi-10 years ngemva kwaloko kanti komnye umthiyo umthetho esilawo okwakhathesi. So ngokwenzalo abenkolo ngibona akulanto abayonileyo bayakhumbuza nje umongameli bakhumbuzana abantu bezimbabwe ukuthi umthetho uthini. Ngokunjalo bafisa ukuthi umthetho lo ulandelwe ngoba kwesikhathi xa umthetho wasalandelwanga kule ngozi yokuthi njengesizwe kumbe nje abahlali bezimbabwe kakingasokulokuxhozela silokungezwane sokulo msindo.
Kuyini esingakhalela ukuthi kwenziwe ngemva kwalincwadi?
Abakhokheli bamabandla kwesikhathi nje basebhale le ncwadi bangaba futhi baqhubeke bachayise step by phambili ukuthi engxenye nokuthi umongameli bamdinge phela singakhohlwa ukuthi umongameli ngabantu abantu abajwayele izenkolo abangamazi babuyenzi balilungelo lokuthi hayi sebebhale incwadi balandela incwadi badingela umongameli baye bazokisane laye lazene ziziphathamandla ezingaba zikhona ezibusa kwalesi sikhathi abebandla lezanpf baqokisane labo bebatshengisa ukuthi hayi belandela incwadi yakuthi noza sibhayele incwadi thina zeuthi umthetho unje ingozi esiyibona ngawo umthetho walandelwa ngaba yilokulanga lokho.
Abanye bathi abo abakhokheli bezokholo sebengenela ezombusazwe njengoba okwenziwayo lokhu kuyintando kaZulu, lina libona njani?
Ngibona ngathi abantu benkolo abangeneli kwezombusazwe. Abantu benkolo ngibona ngathi bakhuluma ngomthetho oyi-constitution yelizwe. I-constitution yelizwe yiyo elawulayo yobusa abantu. Ungaba ngowenkolo, ungaba ngowezombangazwe, ungaba ungenalezombangazwe, ungumuntu wazana, ungabe ungumntwana, ungabe ungugogo, ungabe ungumuntu omusha. Kodwa i-constitution yeZimbabwe yelawulayo ukuthi abantu siphile njani emhlabeni, silandela imithetho, ikakhulu kwezombusazwe ukuthi sibuse.